siyabonga Sandra Locris. Lichona njani mthwaka zomuhle. Siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 13 ngonhlangula 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje
ku press conference ibalisile abantu ukuthi sifuna namhlanje mhla ka 13 June 2014 sengihlikile esihlalweni sokuba ngu-chairman we-province yakoBulawayo MDC.
Umgcini sihlalo webandla le-MDCT koBulawayo umnumzana Gordon Moyo useze wachiya isikhundla sakhe ngemva kwenyanga ezintathu abantu bebuzana ukuthi uzathatha nyathelo bani.
Inyathelo lihambelana lesikuzwayo emazweni aphetsheya ase-Europe le-America ukuthi azame ukuthi asebenza kanzima kakhulu esikhathini lesikuthi bazame ukuthola ubudlelwano leZimbabwe.
Inhlanganiso eboleka amazwe omhlaba imali e-International Monetary Fund isidinge umuntu ozayimela eZimbabwe ngesikhathi i-World Bank isithi umnotho welizwe uzathuthuka kancane lonyaka.
Woza Friday lamuhla silomculi ohamba ngegama lokuthi Mehlo kaZulu ledlalade lakhe elitsha lomdumo kaMaskandi elithi Izitha.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umgcini sihlalo webandla le-MDCT koBulawayo umnumzana Gordon Moyo useze wachiya isikhundla sakhe ngemva kwenyanga ezintathu kulokucabangela ukuthi uzathatha nyathelo bani. Umoyo uthi ubudlwangudlwangu ukuxotshwa kwamalunga lokungalandeli izinqumo zebandla ngezinye zezizathu ezibangele ukuthi achiye isikhundla. Kodwa uthi uzaqhubeka elilunga lebandla leli elingelasikhundla. Umoyo wakhethwa ukuba ngumphathi intambo kahulumende womanyano ngumnumzana Morgan Tsvangirai eseyinhloko kahulumende womanyano engelasikhundla kuleli bandla. Kodwa umoyo wasebenza katalala kuleli bandla waze wathola isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo. Umoyo utshele uChris Gandhi weStudio 7 ukuba kayi kuxuku elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti ngoba ebona kungelamehluko ongaba khona nxa amacelela engamanyananga.
Ku press conference ibalisile abantu ukuthi sifuna namhlanje mhla ka 13 June 2014 sengihlikile esihlalweni sokuba ngu-chairman we-province yakoBulawayo MDC. Lokhu kubangelwe izinto ezimbalwa okwangingenisa ku-politics ukuthi ilizwe leli liphathwa kubi, izanu yasethwalisa nzima yabulala abantu bakithi, yabulala i-economy iyehluleka ikakhulu ekuhlukuluzeni abantu. Ngakithi uSmith wachisa umuzi ngo-1979, uMgari wachisa umuzi wangakithi ngo-1985. So udlame ukuthaya abantu, ukuhlukuluza abantu into engiyizonda kakhulu kangisondelani la eduze. Khona lokho ngibone sekukhona phakathi kwebandla lethu. Wangihlula ukuthi ngingasebenza njani kuphathi engikhokhela i-province lapho kuliwa khona. Kwenzakele njalo ukuthi kuxotshwe abantu abaningi, bagidiniswe nje abantu kuyiwe emadrelen nge-north kuxotshwa abantu, kuyiwe koBulawayo kuxotshwa abantu, kuyiwe emathi south kuxotshwa abantu, ilizwe lonke nje. Hayi, ayisikho mina engawungenela kuphathi.
Isike sezwa emaphephandabeni lapha abanye befanisela ukubana ungabe ule mbono efana leyabanye abafana labo Tendai Biti asebethe baphumela egcekeni bathi hayi ubukhokhela babufuni.
Ihlupho vele sibe nalo ku-MDC asohlupho lukaZulu, asohlupho lwama-members, ama-structures. Uhlupho esibe nalo ngolwenkokheli. Ubukhokheli be-MDC angitsho umuntu oyi-1, ngitsho ubukhokheli bonke be-MDC obuphezulu. Sehlulekile njengabakhokheli ukuthi ngemva kokhetho lomnyaka ophelileyo sikhangele phambili, sidonse abantu siye phambili. The singasaphumelelanga ukuthatha ilizwe saqalisa ukuzigwaza ngowethu. Nxa ngikhangele mina amacele wonke womabili kasoze ayendawo angeke athathe izimbabwe ayihambise phambili ngoba ukudabuka naphakathi kunika ithuba izani
lo ngobe ngumgcini sihlalo webandla leMDCT kwabulawayo umnumzana Gordon Moyo obekhuluma leStudio 7 ecingweni ekwabulawayo ukuze sizwe ukuthi leli bandla lithini ngokusuka esihlalweni kwamnumzana Moyo uChris Gandewe Studio 7 uxoxa lomsekeli kanobhala obona ngokuqoqa kwenhlelo zebandla leli umnumzana Petnico Bebe
kwenzina siyakwamukela ngoba wonke umuntu ojoyina iparty wenza on voluntary basis njalo futhi thina siyidemocratic party siyamukela i-democracy ukuthi umuntu enze isifiso sakhe okusemweni wakhe angabe elakho lokho akubonayo ukuthi kwenza umsebenzi wakhe obe nzima nxa engabe ethele izikhundla zonke lezo kodwa-ke sibese sithi hayi simfihlela-ke inhlanhla ngoba sizawuthukubala la mabhuku mhlawumbe engxenye lokho esengezelela ulwazi ngibona engani kungaba nzima ukuthi athi esengezela ulwazi ngapha ekhokhela i-province enjengebulawayo eyiyekhangeleni ukuthi ngoba sawina wonke 100% idinga ukuthi isetyenze njalo ivikele ezitheni ezingaphambanisa idemokrasi esayenza ngesayidemosofa kobulawayo
ye mnumzana sikhulume laye umoyo uthi yena isizathu esimqoka esibangele ukubana asuke esihlalweni ukuthi ubone injongo yebandla isijiyene lalokhu aye kuvele ekudinga ebandleni uthi yiko kubangele ukuthi ejiye isikhundla lesi
well lokho kuthi ukuthi isizathu sakhe leso asibekayo kodwa-ke thina besimkhangelele njengomkhokheli ukuthi ngomunye wabantu ukuthi nxa ebona injongo le njengokutho kwakhe ingaseyiyo aqondise kumbe akubeke kwabanye kukhulunye ukuthi hhayi mina mbona so kwenzeka ukuthi kulungisiswe phela lapha siyalungisa kasidikizi njalo sifuna ukwakha kasifuni ukuthi kube yinto ehlala yilokhini ndawonye kodwa-ke kungasena hhayi umbono wakhe laye asiphikisani nombono wakhe kodwa-ke esizakucela-ke ukuthi akuza sizamelela ukuthi eze asitho ukuthi injongo yebandla esithiyane ngayiphi indlela
manje pho njengoba esithi yena usechiya isikhundla kuyini okuza kwenzakala lapha ikakhulu siyabona ukubana ube ngumuntu olilunga ledale lephalamende kuzaba lumehluko yini
mbona ngani kazanga athi ukuthi uyachiya ukuba lilunga ledale lephalamende ngoba phela ungakhohlwa ukuthi lezikhundla ezithile ezijiyeneyo
lo ke umnumzana Petnico Bebe
Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngezelungelo loluntu kunhlanganiso ye-African Union uDr. Nkosazana Dlamini Zuma sekhuthaze ukuzinikela kwabohulumende kanye lokuthatha kwabo amanyathelo aqinileyo okuvimba okuphazanyiswa kwempilo yamantombazana emazweni e-Afrika. Unkosazana Dlamini Zuma uthi ukujezisa kanzima abayabe bebotshwe ngamacala okudlwengula amantombazana kunganceda ukwehlisa izehlakalo zokuhlukuluzwa kwawo. Uthi njalo kuqakathekile ukuthi kube lenhlelo zokufundisa amabutho alondoloza ukuthula labanye abasebenzi abasemsebenzini wokuphathisa endaweni eziyabe zilempi. Ekhuluma le Studio 7 uDlamini Zuma uthe abesifazana labantwana e-Afrika baqhubeka bebhekane lobunzima obedlulisa amalawulo ikakhulu emazweni alezimpi kanye lokungahlaliseki kwezombusazwe. Asizweni ingxoxo esiyenzela unkosazana Dlamini Zuma.
We are going to work with our member states to make sure that the policies are in place, that there are systems, especially the judiciary, to support the victims, policies and programs to prevent and to protect.
Sizasebenza lamazwe wonke akumanyano we-African Union ukunanzelela ukuthi imithetho yabo iyavikela ukuthi abesifazana bengahlukuluzwa. Kuzafanele siqalise ukubafundisa ezikolo ukwenzela ukuthi izizukulwane ezizayo zihloniphe abesifazane njalo kwehle inani lalabo abephulelwa amalungelo abo.
But also to respect women, to respect girls and to treat them as equal human beings. Then once that generation comes through, then we probably have less of this than we have now.
Lo ngudokta Nkosazana Dlamini Zuma, umgcinisihlalo we African Union Commission, obekhuluma ecingweni le Studio 7 esePilitane. Inhlanganiso ekhankasela ukusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile eVoluntary Media Council of Zimbabwe ithi iyathokoza ngesinqumo esethulwe lidale le-Constitutional Court izolo esokuthi icala lokungcolisa umuntu ngenjongo yokulimaza isimo sakhe ele-criminal defamation kumele lesulwe. Leli dale linqume lethu leyisinqumo lesi kudaba obelukhwezwe zintatheli ezike zasebenzela iphephandaba le-Standard, umnumzana Nebanji Madanirelo, umnumzana Nqaba Machazi. I-Voluntary Media Council yona egqibe umhlangano wayo ekadoma okukhuthaza ukusebenza kwentatheli zikhululekile namuhla ithi kusakunenge okumele kwenziwe ukuze kukhitshwe izikhubeko intatheli ezihlangana lazo emsebenzini wazo. Sexhume isiphathamandla salinhlanganiso uNkosazana Faith Ndlovu waqala ngokuchasisa ngomhlangano wabo wekadoma.
Umhlangano ekithi lawo ekadoma ubungo ngesilungabathi yi-regulation yezomsakazo. Bekunabantu be-media nabantu be-civic society. I-guest speaker yethu bekungukajubi Mkhajanga owe-World Association of Press Councils, be-representative ye-Ministry of Information, kube khona bathayo bengaso speaker.
Kulezi nqumo yini eliphumelazo kulo mhlangano?
Kunezinqumo ezimbalwa esiphume nazo kulomhlangano. Ngizakhuluma ezinlithana zangkhona ukuthi khona kuvinyelwe ukuthi khona njengabantu abasebenza kumedia sizaqhubeka sibambene kuprinciple ye-media self-regulation. Njalo lokuthi kuqakathekile ukuthi i-Voluntary Media Council of Zimbabwe iqhubeke futhi ikhulumisana nama-stakeholders amaningi ababalisela abantu be-media ngokwabo, ababalisela njalo futhi labo abethithi ngama-editors kuma-newsrooms. Njalo futhi kuqakathekile ukuthi iqhubeke ikhulumisana lo hulumende among other stakeholders. Njalo kuvunyelwene ukuthi khona kumele i-VMT zethu njalo iyazise uZulu, ihambise i-media complaints mechanism to uZulu ukwenzela ukuthi abantu bebeyazi njalo bayisebenzise. Njalo lokuthi i-VMT zethu isebenzelane namanye amalungelo e-media ukuhlolisisa esithi i-media code of conduct.
Izolo sibone umthethwandaba we-Constitutional Court unquma ukuthi icala le-criminal defamation kalikho emthethweni. Lithini lina njengenhlanganiso ngalokho?
Seyincoma kakhulu i-Constitutional Court ngokukhuluma ekwenzileyo ukuthi i-criminal defamation ayikho emthethweni, ngoba kuhlezi kukhulunywa njalo nje ngama-media stakeholders ukuthi i-criminal defamation ayikho right. And siyancoma even lo minister wethu ukuthi wavele wakukhuluma kudala ukuthi ayikho right and kumele iphume. Ngakho siyayincoma kakhulu i-Constitutional Court ngesinqumo sayo. Siyakhuthaza nje ukuthi khona imithetho le ekhona ebona ngokwezemedia ilungiswe ukuthi ihambelane ne-constitution yethu entsha.
UNkosazana Faith Ndlovu ngowenhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso eboleka imali amazwe omhlaba e-International Monetary Fund sidinge ozayimela kweleZimbabwe ngesikhathi i-World Bank isithi umnotho welizwe uzathuthuka kancane lonyaka. Iziphathamandla zebhanga leli zikhangelelwe ukuqatsha umnumzana Christian Bettis ukuthi ayimele eZimbabwe lapho yacina ukumelwa ngomnyaka ka-2004. Inhlanganiso le isivuselela ubudlelwano leZimbabwe Elile sikwelede sayo sezigidi ezilikhulu lamashumi amabili lana amadola emelika i-$124 million. EleZimbabwe lile sikwelede njalo le-World Bank samabhiliyoni ambalwa amadola. Belikhangelele ukuthuthuka komnotho weZimbabwe ngesilinganiso sokubili ekhulwini 2%. Ibikhangelele njalo ukuthi umnotho uzathuthuka ngesilinganiso sokuthathu ekhulwini 3%. Uhulumende weZimbabwe yena ubesithi ungathuthuka ngesilinganiso sokuyisithupha ekhulwini 6% lonyaka. UGibbs to Studio 7 uxoxele umnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe osekolijini leHuddersfield University, ukuze sihlaziye lolu daba.
Inyathelo lihambelana lesikuzwayo emazweni aphesheya ase-Europe le-America ukuthi azame ukuthi asebenza kanzima kakhulu esikhathini lesukuthi bazame ukuthola ubudlelwano leZimbabwe ukuthi mhlawumbe labo bangaphatheka kwezomnotho welizwe. Ngiyakwazi ukuthi i-Europe manje ibhizi ukuthi kathi basebenza zimuri kathi bangathola kanjani ukuthi babuyisele ubudlelwano babo leZimbabwe. Lobo abaxhobanga sobuthethwa yi-China bakhathazeke kakhulu ngokuphatheka kwe-China kwezomnotho weleZimbabwe. Ngibona lokhu yikho okubangela ukuthi le-IMF iqalise ukuthi izama ukuthi ibe le-representative kweleZimbabwe.
Kodwa-ke ubona zani kuzasebenzani khonokho Baba Sibanda?
Basize iZimbabwe lokuthi nxa kulokulwisana phakathi kwe-East le-West, phakathi kwe-China le-America, ikuhlangothi lunye labo lamazwe ase-Europe, kungenza ukuthi amanye ama-contract kumbe singakuthi ngamadili azenziwa ilizwe leZimbabwe lalezi nhlangothi abe ngcono kakhulu kulalawo abengenziwa kungela nhlangothi ezimbili ezilwisanayo. Kodwa-ke lokhu kungasiza kweleZimbabwe nxa ukuntshontsha lento esifanele zenezo eze-corruption zingawela phansi lazo.
Ye, siphinda njalo nxa sikhangela kumnotho weZimbabwe, sizokuthiwa-ke i-World Bank ithi umnotho welizwe usiyathuthuka-ke nge-2% kuphela. Kulalokho babekhangelele ukuthi i-3%. Ngabe ngabe bekubone njani khonokho?
Bona ngani mina ukuthuthuka komnotho kungaba phezulwanyana kwe-2%, kungabe kulokhu kubo-3%. Kodwa i-IMF labo-World Bank bazama ukuthi bethusele iZimbabwe ukuthi cabanga ukuthi ubudlelwane labo le-China kabo soze busebenze njalo soze busize kangako. Benzela ukuthi-ke iZimbabwe ilwisane lokuthi iqamule ubudlelwane layo le-China njalo iqalise obunye ubudlelwane layo lamazwe asingathi aku-West. Ngoba phela lokhu kuyikho akufunayo amazwe aku-West.
Lo mnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe.
Kulaba sakhulayo beZimbabwe abangamashumi amathathu abasuke elizweni namhla belubhekise khona ngapha eMelika ukuzaphatheka kuhlelo lwaleli lizwe olokuthuthukisa abatsha olwe-Young African Leaders Initiative, YALI. Lolu hlelo lusungulwe nguMongameli Barack Obama ngomnyaka ka-2010 ngenjongo yokuthuthukisa abasakhulayo ezwekazi le-Afrika kundaba zobukhokheli kanye lakumabhizimusi. Abatsha laba bazaba seMelika okwenyanga phose ezimbili befunda emakolishini achiyeneyo agoqela i-Arizona University, i-Yale University, Tulane University, Dartmouth College lamanye achiyeneyo. Unkosikazi Sibusisiwe Ndlovu Bebe oyintatheli izindaba njalo ekhankasela ukulinganiswa kwamathuba abesifazana labesilisa ngomunye wabazaphatheka kulolu hlelo. Unkosikazi Bebe uleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lantathu njalo uzaqhubela izifundo zakhe e-University of Delaware. Simbuze ukuthi kuyini akukhangeleleyo kulolu hlelo.
Ngikhangelele ukufunda ngendlela elizwe kazi le-America elizibusa ngalo, ikakhulu ukuphatheka kwabantu nje kodwa. Ngingathi abangekho kwezombusazwe kodwa nje umama lobaba ovuke ekuseni esemsebenzini, umntwana wesikolo, ukuze labaphatheke endleleni ababuswa ngayo, ukuthi lathi njengeZimbabwe kanti singathelani kulokho.
Unkosikazi Bebe uthi uyalukhwabitha uhlelo lokuthuthukisa abatsha lolu ngoba lubapha ithuba lokuzithuthukisa empilweni.
Ngasoke la khonoko ukuthi khona kulabantu abaningi abalohlonzi abangontanga abajulileyo emicabangweni ababona izwekazi leAfrika lilikhulu ukudlula indlala lilikhulu ukudlula lokho esihlala sikubona kubomabona kude ababona ipotential yelizwekazi leAfrika ukuthi lami ngiyohlanganela labo sibonisane ukuthi kanti bona emazweni abo kuyini okwenzakalayo singenza njani singabantwana baseAfrika.
Abatsha beZimbabwe laba bazohlangana labo sowabo abavela emazweni achiyeneyo agoqela iCameroon, iMali, iNigeria, iUganda, iMadagascar lamanye amazwe ezwekazi leAfrika phansi kohlelo lolu. Umnumzana Emmanuel Ndlovu oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasishiyagalolunye njalo ozaqhubela izifundo zakhe e-University of Virginia uthi ukuhlangana labasakhulayo abavela emazweni achiyeneyo kuzamupha ithuba lokufunda izinto eziningi.
Njengomntanga osakhulayo ngikhangelele ukuthi ngiyehlanganela labanye umntanga ovela kwamanye amazwe izwekazi lakithi lase-Afrika ukuthi sincedisane sinikezane amacebo sihlomisane njengabasakhulayo ukuthi kuyini esingakwenza ukuthi silethe inguquko empilweni zethu nakulabo esibakhokhelayo. So iphiko elihle kakhulu leli elinjalo lokuyenelisa sikhangelele ukuthi ngesikhiwa i-world capital. So kuningi esingakufunda.
UNdlovu usebenzela inhlanganiso yezakhamizi koBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association. Simbuze ukuthi ulwazi azaluthola kuhlelo lweYoung African Leaders Initiative lolu ukhangelele ukulusebenzisa ngayiphi indlela ekuthuthukiseni impilo kaZulu kanye leyakhe.
Mina njengomuntu osebenza kakhulu lezakhamizi, inhlanganiso engisebenza nayo isebenza lezakhamizi okuhlanganisela umntanga nabantu abadala enkinanzeleleyo ukuthi umntanga kabathiseki ekuparticipateni zinto zegovernance langendlela ababuswa ngayo. So ngibona ngani ekuphendukeni kwami lapha ngiyozama ukuthi ngenze amaprogramu asondeza umntanga enze ukuthi babe lentshunkuntshu baparticipate.
Unkosikazi Bhebhe laye uchasisa ukuthi uzalusebenzisa njani ulwazi azaluthola ezifundweni zakhe e-University of Delaware.
Ngikhangelele ukuthi lathi masiphenduka sizenelisa ukuba sifinyelele kubo sibancedise ukuthi labo amathuba abo lamaphupho abo afezeke le nto abazifisela ilizwe leZimbabwe kufezeke. Lokhu kuyindlela kokuthi kukhanya ukuthi lathi njengabontanga ikakhulu amankazana kubomama kwazakala ukuthi lathi silakho kokupha elizweni lethu. Ilizwe lethu lisezandleni ezihle ezilungileyo, ikusasa lethu liyakhanya ikakhulu ezandleni zabomama.
Abanye esikhulume labo abathi bajabule kakhulu ngokukhethwa ukuphatheka kulolu hlelo bagoqela igqwetha umnumzana Moses Nkomo kanye lomnumzana Brian Geza. Babikwa bebedlula inkulungwane lamakhulu amahlanu abatsha beZimbabwe abafake ama-application abo bedinga ukuphatheka kulolu hlelo kodwa bangamachumi amathathu kuphela abaphumeleleyo. Elizweni elinjengeZimbabwe okungela misebenzi khona abatsha laba bathi balethemba ulwazi abazaluthola luzabenza benelise ukuzithuthukisa bathole ukuphila kuhle kanti njalo bathuthukise abanye abatsha lozulu nje jikelele.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubokile.
Uwaza Friday lamuhla silomculi ohamba ngegama lokuthi Mehlo kaZulu ledlalade lakhe elitsha lomdumo kaMaskandi elithi Izitha. Leli dlalade elilengoma ezilithumi lambili liza lomdumo omutsha kaMaskandi njengoba luqobanisa ijazz imbube lawo umdumo kaMaskandi imbala. Asizweni okuningi ngoBenedict Ndlapho.
Usebenzani umqolo osedume ngalela acula ngalo elithi Mehlo kaZulu yesizwa ethotshulwe yingwe eRatanyane eKhezi ngo-1980. Wathi khula wahle wabanga ubizwa Sabele emagwayeni kwezembube lakweminye imihlobo yezomculo. Lesizwa ethe ngokufika eGoli ngo-2001 yazakhela udumo emculweni kaMasikandi ithi esintwini awuziveze emuntwini ungambingelelanga.
Hey sanibonani balaleli nabalandeli bamehlo kaZulu nabathandi bomculo wesintu. Ngizosho mina ngithi ngumehlo kaZulu angisheshi mangishaya ingoma ngoba ngisuka ngifuna ukudlulisa umlayezo wonke amahlonga andlebe ezweni lakithi. Ngiphuma khona phansi eKZN mafiphisi umfulo nguphuza umphuzu kafusi.
Umehlo kaZulu wethule idlalate lakhe lakuqala ngo-2011 esithi umakhelwane wami. Leli ke lalandelwa ngelithi iphupho lami ngo-2013. Uthi ke lamadlalade yiwo enza wethiwa igama elithi Mehlo kaZulu.
Umehlo kaZulu kusho ukuthi ke sengikhuphe iCD lami lokuqala umakhelwane wami. Abantu ngemva kokujabulela lo mculo base beyasho ukuthi hayi singathanda ukuthi sikubize ngokuthi ke ungumehlo kaZulu ngoba besuka bebona into engisuka ngicula ngazo ukusho ukuthi ke ngililihlo likaZulu uZulu singathi ngamahlabe ezulu.
Lonyaka lensizwa isiyedu ledlalade elengoma ezilithumi lambili elithi izitsha. Lona ke limumethe ezifundisayo kanye lezokholo. Umehlo kaZulu uthi isihloko salelidlalade siqukethe okunenge.
I-album le entsha ithi izitha. Uma singabantu siphila emhlabeni lana vele angeke bekuthande bonke abantu. Usuka uhlangabezane nento eyinengi especially uma usukuwo lo mculo lo wasikuwo umculo wesintu izitha ziba khona kakhulu manje ke ngithi ngikhuza ukuthi hayi bafowethu mina ngizanga ngobubi ngize ngokuzoshaya ingoma.
Lo mculi uthi usebenze gadalala ukuthi owakhe umdumo kaMasikandi wehluke kwabanye omasikandi.
Nakhona ngizothi ngumasikandi ngoba vele ungaphansi kwaleyo category. Kodwa ke mina umasikandi wami kakhulu ngoba ngingumuntu okuhlala kakhulu kusicathamiya, okuhlala kakhulu kujazz. Kusho ukuthi umasikandi wami unaleyo feeling okwenza ukuthi ekugcineni kube yifusion kamasikandi nejazz nesicathamiya.
Lumehluko wona uzwakala mgceke langendlela aqumba-qumba ngayo iziginci zakhe. Umehlo kaZulu uthi akasilibali isitsho esithi ungabaklolodeli abakubambele ilele nxa usufike esiqongweni funa balisuse kuhle kube yikutshabalala kwakho.
Ngidlulisa ukubonga kakhulu ebantwini bakithi. Sometimes ma wenza into ubona abantu bengayijabuleli mhlawumbe benga-appreciate nawe leyo nto iyakuletha down but ke ngale ndlela abantu bakithi abangamukela ngayo ngithola amafoni ama-inbox ama-WhatsApp bengikhuthaza nami kungenza ukuthi ngikhuthazeke.
Weyinye yalezi ngoma ucula ngonina ongasekho emhlabeni. Uthi unina uMakhumalo wayemthanda ukuthi wayethi nxa efika ekhaya evela eGoli ahlaphume phandle amhlangabeze kodwa khathesi nxa esengena ekhaya akasekho omhlangabezayo.
Hayi akekho ufana lomama wami. Hayi angimbonanga ufana lomama wami. Hayi akekho ufana lomama wami. Haya ngimbonanga ufana lo mama wami.
Uthi ke lingoma lalelidlalade akaziculele yena yedwa kodwa unikela la kubo bonke asebabhutshelwa ngonina. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingubenedict Nhlapho.
Siyabonga Jahalizansi. Singakala uqiba uhlelo lwethu sikhangele impumela yemidlalo ye-World Cup. I-Brazil inqobe i-Croatia nge-3-1 izolo. I-Mexico ishaye i-Cameroon nge-1-0 emdlalweni obukhona namhla. I-Spain iyalandela le.